Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlehlandlela wokusungula amankampani lokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho walesi sigaba.
Kuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuka ngesiqubu osekubangele ukuthi abezempilakahle bathi ilizwe selingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa yi-coronavirus kumbe i-third wave ngesilungu.
Bayasitshela ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu ukuthi sesisondela ku-third wave.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland ebheju likaZulu ithi izaqhubeka isakha amabhakane alamabizo alabo ababulawa ngesikhathi segugurawundi duze lalapho ukwenzakala lesi sihluku.
Iqiniso yikubana kuningi esikukhangeleleyo njengenhlangano ukubana kwenziwe ikakhulu endaweni ezijiyeneyo lapho okwaba lo monakalo ngombhuqazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlahlandlela wokusungula amankampani lokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho walesi sigaba. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izinhlanganiso lezi ngohlelo lweZoom ngeviki edluleyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umhlangano omnumzana Efidlela Ncube wasichasisela okuningi.
Yebo, bekulomhlangano okuthiwa iphutheho, ukuthi iphutheho ukuthi imbizo, ukubizwa kwabantu bonke kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi iqembu, bangena kuyiphi church, beyavela kuphi umango eMathebeleland. Kwakufanele ukuthi abantu bahlangane kwaqa physically bona umathupha. Kwase kusehlula ngokuvinjelwa iCOVID-19, kwase kuvunyelwana ukuthi kuhle abantu bahlangane ngeZoom. Bahlangene ke abantu iviki lonke leli kusuka ngeSunday kuze kufike namhlanje lapho phothulwe khona umhlangano, bekuxoxwa ngezempilo. Kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu, ngama-election, lakho konke nje okuthinta abantu. Abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya njani phambili. Kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa yi-Freedom Charter echoyo ukuthi abantu beMathebeleland bafuna ukubuswa ngayiphi indlela, bafuna ukubusa ngayiphi indlela, bafuna ukuphila ngayiphi indlela, bafuna ukuhlala ngayiphi indlela, bafuna kukho konke okubathintayo. Lolo gwalo lokuqukethe lonke lusapholishwa nje bese lusethulwa lufinyelele ebantwini bonke, lufinyelele lasemsakazweni.
Iziphi inhlelo zokudinga imali eliphumelazo?
Okuvunyelweneyo yikuthi kwakhiwe amankampani ezimali ukuthi ikhona imali esingayitshaya, singenelise ukuthi sitshaye izimali, sakhe amabhenki ethu, sakhe ama-mutual fund, sakhe ama-mutual assurance societies. Into zonke leziyana ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali. Bekhona osozimali bakithi, abafundileyo bakithi abazingeze izimali ukuthi hayi, imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu, sibe lamankampani ethu, sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide, sithenge umhlaba, sithenge inkomo, sithenge izinto zonke leziyana eziza senza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathebeleland. Ngakho ke kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kwezenotho ukuze sizimele kwezeconomy, sikwazi ukuthi singahlali isikhala kuphela kodwa sikwazi ukuzithuthukisa thina ngokwethu. Kuvunyelwene njalo ukuthi abantu basebenze ndawonye kwezepolitiki, ngokuba ipolitiki iqakathekile ukuze baphume ngaphansi kombuso wezandla. Konke khona lokho kuphumile ngamafitshane nje, kube yikuthi abantu bafuna ukusebenza ndawonye, bavume ukuthi bazasebenza ndawonye to create a regional economy ngesingisi esingathi that responds to ama priorities, understand ama priorities lokuhlupheka kwabantu beMathebeleland. Injalo abantu babambane politically, socially, ngayo yonke indawo kokonke ukuze bakhululeke phakathi kosiza abaphakathi kwalo. Ngakho ke izinto esizaxoxa okwamalanga alandelayo silokhe sizihluza sizihlukanisa ngokuba zinengi kakhulu okuvunyelwane ngazo.
Umhlangano lo ubuyinto enziwa kanye nje njengoba beliqoqa nje inhlelo leziyini kumbe sokuyinto eliyahlala liyenza.
Kumele ngomnyaka ngomnyaka ongenani abantu bahlangane bevela kuma districts athukahlukeneyo bathi gwaqa bezokhuluma konke nje ngokuphathelana lesigaba seMathibeland ukuze bakwazi ukuphuma lezinqomo ezibakhululayo phakathi kosizi lona lona njengoba sengike ngakuthinta ukuthi kayikho into esele ngaphandle kokuxoxwa kuphuthekho yikho kuthethe 6 days kuthethwe yonke into bavumelana njalo abantu ukuthi indaba yokuthi udaba lo-Gugurawund luphathwe yi-NPRC kabafunda kuzwa ngakho ukuthi udaba lo-Gugurawund luphathwe ngabantu abayibaba babulala abantu abafuna ukuzwa ngakho kwavunyelwana ngokuthi abantu bafuna ukubuswa belabalungelo babuse belamalungelo babuse ngendlela ehlonipha umthetho ekhululekileyo ehlonipha intando yabantu bavumelene ngakho konke okuthinta abantu besiya phambili kodwa kuphezu kwakho konke ukuthi bavumelene ngokuthi bazasebenza ndawonye besiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube ngomunye wabaqoqe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo ubekhuluma ecingweni lontungamili Nkomo weStudio 7. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuka ngesiqubu osekubangele ukuthi abezempilakahle bathi ilizwe selingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa yi-coronavirus kumbe i-third wave ngesilungu. Amanani akhomba ukuba besebehlile kakhulu ababanjwa igciwane le-coronavirus e-South Africa kusukela ngenyanga kaNhlolanja lapho ukwase kubanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 ngelanga kodwa bekusehla kuze kwathi kuyona le inyanga besebe inkulungwane eyodwa ngelanga 1,200 ababanjwa leli gciwane. Kodwa kusukela kuviki ezimbili ezedluleyo amanani la asekhuphukile njalo asedlalela kunkulungwane ezintathu 3,100 ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bayasitshela ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu ukuthi sesisondela ku-third wave. Bayazibala nje indawo ikakhulu lapha e-Gauteng, iVali, ePretoria, iTshwane kubalwa ukuthi izivalo sezinyuke ngendlela emangalisayo. Kanti ne-province yase-Free State nayo ibalwa njenge-province okungathiwa isingena kuyi-third wave. Asikwazi-ke ukuthi lokhu-ke kusho ukuthi mhlawumbe kungabe sekuhlangabezana nawo amakhaza ngoba aseyaqala amakhaza ungena. Siyasola-ke ukuthi konke lokhu kungabe kuyileyo mbangela. Phinde futhi kube khona abantu phela indiza ziyahamba emazweni. Kunabantu ke abangenayo lapha abavela kwamanye amazwe. Othola ukuthi nakhona kuyabikwa ukuthi kukhona ikakhulukazi leli uhlobo lwase-India. Solubikiwe ukuthi kukhona asebebanjiwe abanalo la. Konke lokhu sokusenza ukuthi sihlalele esimeni sovalo ukuthi kasikwazi ukuthi kuzokwenzekani kumalanga la azayo uma ukuqanda sokuqanda kakhulu. Yibunzima nje esihlezi phezu kwabo esingakwaziyo ngoba lento nxa kuyibala ukuthi iyaqansa ivele ilithele ngovalo ngoba uyabe ungakwazi ukuthi izobamba bani ichiye bani.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yabezempilayo kahle eyokugqoka amamaski lokuqhelelana.
Ubungozi ke obukhona babu Chrissy yikuthi abantu bakithi sebe ngalokho kuthiwa ngesilungu sebe relaxile, sebe relaxed. Abantu abasakulandeli ngamandla njengalesiya sikhathi sikobo level 5, level 4. Abantu phela izinto ezinye bazilandelwa bese saba umthetho. ukuthi nanku umthetho uthi uyabotshwa nxa ungafakanga imaski. Abantu nje sebeyihambela bengalawa amamaski. Uthola ukuthi ezindaweni zokuphuza ufika kugcwele okumangalisayo lento okuthiwa i-social distancing, ukuvulelana izikhala akusalandelwa. Wona bayawaphatha ama-masks kodwa nje uthola ukuthi umuntu uyiphathela ukuthi ngoba nxa ezacabanga ukungena esitolo bazafuna ukuthi ayifake i-masks. Uma ezafuna ukuthi angene noma kusemahofisini bazafuna ukuthi ayifake i-masks. Yilokho nje ongathi nxa ubhekisisa ubona ukuthi abantu yikho nje bewaphatha ama-masks. Kodwa uma kade kungayisikho lokho ngabe nje abantu nokuwaphatha basawaphathe. Kodwa nje la uma behamba estradeni awasawafaka ama-masks abantu. So nje lokhu kwenza ukuthi kufake impilo zabo bonke abantu nje esimeni esingekho right engcopheni ngoba ama-masks awasagqokwa ngendlela kade egqokwa ngawo ekuqaliseni. Yinto nje impela ukuthi ke asikwazi ukuthi kuyokwenzekani kunsukwana ezizabuya noma ke mhlawumbe i-government izaphinda ibuyise amalokhuzana ama-levels la ukwenzela ukuthi mhlawumbe kube nemithetho ethanda ukuqina asikwazi.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kube xoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle olweZimbabwe lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo. Akula muntu ngisho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwababanjwe igciwane leli abaningi ngabe Harare abayisithupha. Kwalandela isigaba seMashonaland Central okulabantu abathathu bese kusiza kobulawayo okulababili. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bayedlula inkulungwane ezilitshumi 10,193. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMajobelland eBeji likaZulu ithi izaqhubeka isakha amabhakane alamagama alabo ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Lokhu kulandela ukuphawulwa okwenziwe ibhakane elilamagama abantu abangamatshumi amabili lambili ababulawa ngamasosha eGugurawundi ngokubavalela endlini batshiswa ngomnyaka ka-1983. Sixoxele siphathamandla seBeji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo abazazenza endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okwafela khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi.
Iqiniso yikubana kuningi esikukhangeleleyo njengenhlangano ukubana kwenziwe ikakhulu endaweni ezitshiyeneyo lapho okwaba lo monakalo wombhuqazwe. Ungakhangela kumnyaka emibili edlulileyo safaka ilitshe endaweni yeGolgotha eBhalakwe. Abalomona abazama ukuthi begqibele udaba lombhuqazwe balikhipha. Sikhangelele ukubana indawo yonaleyana kuqakathekile ukuthi kube khona okwenzakalayo. Yindawo ofuze ihlonitshwe, yindawo okungafuzanga behlanganise abantu abafe ngezinye izinto ezingaphathelananga lombhuqazwe ukuthi behlanganiswe labantu bombhuqazwe. Sikhangelele ukuthi indawo eziningi-ningi ama-sites amaningi-ningi kubolupane abe madi esiwale indawo ezitshiyeneyo kwenzela ukuthi indawo lezi zizikhulumele zona ngoba abantu bayancindezelwa abanikwa thuba lokuthi beyikhulume ngendlela abazwa ngayo. Sikhangelele ukuthi kube lezikhumbuzo indawo eziningi-ningi ukuze lentsha ibekwazi imbali epheleleyo ngokubana iZimbabwe kusukela asibelo zibusi samthola ngemva kokuthola izibusi ukuthi kube khona umbhuqazwe ukuthi uhulumende ufike osuke wahlamukela abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele. Okunye esikufisayo yokuthi alobana indaba leyi iyabanga ukubanjwa ngeqiniso.
Zona izakhamizi zithini ngodaba lonalolu? Siyabona ukubana uhulumende yena wayethe useqoqwe uhlelo lokuthi abantu beGugurahu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bangcwatshe kakutsha. Izakhamizi zona zithini ngalokhu, njalo ziyemukela yini imizamo kahulumende kudaba lonalolu?
Izakhamizi ezikukhangeleleyo kuningi, kodwa okuluhlupho yokuthi njengoba umbuzo wakho sithi bayamukela yini okwenziwa ngohulumende. Umbuzo yikuthi kuyini uhulumende akwenzayo? Uhulumende ukhuluma emaphepheni, uhulumende ukhuluma emsakazweni, kodwa uhulumende akukho akwenzayo ikakhulu kuma-victims ombhuqazwe. So akukho lutho esingathi izakhamizi zingakwamukela okuthiwa ngohulumende, ngoba kazi kahlangani lalutho. Kazi kambona uhulumende, uhulumende usazibhodela ekuthareni, usabhode emadorobheni, akahambi ukuyafika khonale lapho kulabantu. Njalo ungayikhangela indaba indawo yemkhonyeni, okuzwisa ubuhlungu yikuthi kwakungabantu abangomama, kwakungabantu abangomama, omama la uyakubona ukuthi utshisele abantu abangomama ngemva kokubulala amadoda abo. So yiyo into elusizi ngaleyani indawo. Kodwa hayi izakhamizi ziyafisa, kodwa ezikutshiloyo engubambileyo yikuthi bezithi ngabe kuleqiniso lokuthi indaba leyalungiswa, bezingakhangelelanga ukuthi kulethwe kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwalabo abababulalayo. Yikho engutholileyo ezakhamizi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso yebheju likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Amagqwetha amela umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi afake amaphepha ukuphikisa isinqumo esasusa uChief Justice Luke Malaba ukuba umholi wabahluli. Amagqwetha la aphikisa isinqumo somthethwandaba esithi okunye okungasiloqiniso yikuthi uMalaba wenelisa iminyaka yokuzalwa engama-70 kusiyaqala ilanga langesonto, hathi ekuqaleni kwelanga langomgqibelo. Lezinye izizathu abazifakileyo ezimayelana lesisekelo sombuso welizwe. Lokhu kwenzakala amagqwetha awasa uhulumende emthethwandaba aweYoung Lawyers Association kunye laweZimbabwe Human Rights NGO Forum esehambise umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi emthethwandaba ngoba besithi weyisa umthethwandaba ngokusola isinqumo sokususa uMalaba esithi amagqwetha la athengwa ngamahulumende bamazwe angentshonalanga. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iningi elizweni alazi ukuthi lile sifo se-high blood pressure okuyingozi ngoba lomkhuhlane ubulala umuntu engalindile. Lokhu kwethulwe ngesonto ngoba bekulilanga lokunanza lesi sifo ele-International High Blood Pressure Day. Iphephandaba lobulembu elesite lithi inkokheli yomdabu esigabeni seMathebeleland ihlukene ngembono kudaba lweGugurahundi. Lokhu kukhulunywe yinduna uKhulumani Mathema oweGwanda emkhosini wokuphawula ibhakane elilamabizo abantu abangama-22 ababulawa yiGugurahundi ngomnyaka ka-1983 ngesonto eTsholotsho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7. Siyabonga ngale news elisinikeza zona bafowethu. Ngathi ningayibamba kanjalo i-news esineqiniso. Siyabonga kakhulu bafowethu. Mina igama lami uThemkosi okwaGumede, ngokuzalwa ngizalwa eLupane eJibajiba, kodwa kwamanje ngiseGoli eLenisia South. Ngithanda ukuphawula ngendaba yakithi eMathebeleland. Abantu bakithi bathanda ukulandela amaqembu angabenzeli lutho emaqembu cishe afana nabo MTC kanje ngiyangibona mangabe kuthiwa kuvotela MP bazonilethela umuntu osuka kwenye indawo bamlethe emathebelweni lo muntu lo yayikho into azosenzela yona khombisa khona ukuthi laba bantu basempumalanga bayasisebenzisa mina ngokubona kwami nje singabantu bakamthwakazi ngathi singalandela leli qembu lakithi lakwamthwakazi sike sibone nje silinikeza ichance sike sibone ukuthi lizosenzelana umuntu wakithi angeke azasilahle la madoda asempumalanga lawayo indaba yethu nje hayi ngeni ayasicindezela kwahle lonkomo baze bakhothama bekulo leli qembu elibusayo kodwa namanje nje sithole nzima sigcwele amazwi la madoda asempumalanga lawa ayasazi ngokubona kwami nje engathi abantu bonke bakamthwakazi singasapota iqembu elilodwa ya sapota iqembu elilodwa likamthwakazi sike sibone ukuthi lizosenzelana ngiyabonga
bantu bakithi bantu bemathebeleland ngicela ukulibengelela ngesihle ku studio 7 ye ngithi mina Zulu kaNdaba kumahlabi Zulu hayi ngiyalithanda njalo lingeza ngizicaje ngani ngoba alilahlanga alikalahle njalo amasiko enu lolimi lwethu alukalulahli bantu bakithi ngicela ukwalazisa ukuthi emhlabeni lapha esiphila kuwo asikho isizwe esithanda esinye isizwe asikho isizwe izohlala singaphansi kwesinye isizwe lokho lalokho kusho iBhayibheli the nation shall rise against nation ngakho ke bantu bakithi esiNdebeleni ngicela lizithande lizigqaje njalo liziqhenye ngalokho eliko khona lingasabi muntu lingasabi abantu abantu emhlabeni bayadlula kodwa isizwe asidluli bantu bakithi esiNdebeleni ngithemba selokubonile ukuthi akekho umuntu ongakwenzela olulutho wena olufuna ongaso wakini ngakho ke ngicela abantu bakithi esiNdebeleni ukuthi likhankasele njalo lisekele njalo lilandelele amaphathi akini la abunjwa lapha emathebeleland agcine lapha emathebeleland kuphela nanku ke phela ukuthi selokhu zavotela abo MDC labo zalube akakazi umuntu oyedwa alisize ngalutho akakaze akula lutho ngakho ke ngiyalicela umuntu okamthoka kazi ayicela bantu bakithi emathebeleland ukuthi support amaphathi enu lawa avukayo lapha emathebeleland siyazama ngako konke okusemandleni ethu ukuthi sibe yiloko esikufunayo thina ukuthi sibe yisizwe ngakho ke ngicelani ligcile ekhaya lo ngokhulekani Ndlovu lo umholi weduma ngithi ngilethanda lonke bantu bakamthwakazi
Sanibonani bakwethu, sanibonani bakwethu, hayi gama ngobafo, gama ngobafo, hayi, nayo ngikhalaza ngento abantu bakithi ukuthi ubona nje abafana abancane konke lokhu kuhamba nje la esiradeni, okuningi kwakhona sokunamameda la eSouth Africa, sokunamameda, kambe lizwe lizobunjwa njani amamedala, abafana de sibathembile sithi bekhule sibabhekile, nakho angazi umbele uhlupho yini inkunzi ebanjwa abafana laphandle bayabulala nokubulala ebantu bakithi, ubona abafana nje so amamedala kuzihambela laphana hawu nkosi yami kodwa eyi kubuhlungu lokho eyi akambe kuzolunganini kwelakithi kuzolunganini nazo iy'ngane zivuka ubhova nje hhayi kunzima lokhu bakwenu
Studio 7 salibonani basakazi labalaleli mina bengicela abaphendisisa ngezenkohlakalo beke besiyele emahofisini eLupane umeya weLupane oyilunga lezanu PF also kunengi okwenzakala emahofisini laphana ngumuntu osuka all the way from eMutare ukuthi izanu yamfaka kanjani laphana asazi kumbe wasebenzisa ama connection akhe ezanu wasuka all the way from Mutare ungumeya walaphana ema ofisini awusoze uthole abantwana bakuleyana indawo bethole imisebenzi lapha ukungawuthola umsebenzi wangkhona kumele usetshenziswe imisebenzi yezanu emningi yangkhona esikuthi ngesikhiwa ngama dirty works engcole kakhulu ungakuyala khona lokho banenge abantu abatholakala lapha umuntu esengani ubulewe ngamasela siyacela sibili ukuthi kuphendlisiswe njalo siyacela sibili ukuthi ibandla lemthwakazi Republic Party lisincede kakhulu keliye ngena nangeni ma ofisini lapana lidingisise ukuthi kuhamba njani emalangeni nje ziphumile izitendi but baqala befelane kuyi inside thing kungaphakathi bekutshelana okwezitendi nxa sebekhupha ukuthi kulezitendi ezithengiswayo uyathola ukuthi nxa izitendi kade kumbe zingu 20 kuyaye kuvele sekusele zingu 5 ezingu 15 sezingabantu bakhona le lapha vela khona emutari so siyacela ukuthi sisizakale ke kulokho kunzima sibili kakhulu ngoba sinje thina singabantwana abelupani sifundile silama qualification athize but ngenxa yezinto ezinjalo vele imisebenzi asiyitholi si out se diaspora kusizwisa ubuhlungu kakhulu sicelani sisizwe sibili kulokho abakwanisa ukuphendla phendla ke beyingena lapha ema office nelupani nyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika impi ephakathi kwamaJuda lamaPalestina iqhubekela phambili. Inkokheli yeMelika ikhuthaza ukuthi umongameli Joe Biden abe ngumlamlankunzi. Impi le iqale ekuqaleni kwenyanga lapho amaPalestina babetshengisela besola isinqumo esathathwa ngumthethwandaba wele Israel okuxotsha imuli yamaPalestina eyayihlala kwenye indlu kwele Israel. UBiden ubikwa ekhulumisana lenkokheli yakwele Israel kunye leyamaPalestina kodwa abanye kwele Melika bathi kumele aqinise isandla ukuze kube lesisombululo kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
UBiden, I think he approach yakhe at this point ukuthi aqale ameke sure ukuthi I think uyakhulumisana lo mongameli owe Israel uNetanyahu kunye lo Abbas owe Palestine, and esibonile last week uwenze ama calls to both leaders wakhuluma labo ukuthi abatshele ukuthi mayuyu ngendaba zokubhombana lezi ukuthi kukhulunyiswane. I-approach kaBiden ihlukene lekaTrump ngoba uTrump yena ubevela support Israel enganakeleli ukuthi iPalestine bona ukuthi bazothola yini protection from US. I think uBiden ufuna ukuba fair to both sides. He has in the past ukuthi ungumuntu layo support Israel, kodwa I think i-approach yakhe ayisozifanele kaTrump indlela azokhulumisana lawo. I think uzozama ukuthi abahlalise phansi kuzwisisane ukuthi inkinga isukela kuphi njalo zingaresolva kanjani. Siyazi thina ukuthi udaba lwe-Israel Palestine asoze luphele until kuze kube le two-state solution eyaproposwa ngumongameli uBarack Obama. So since uBiden wayesebenzisana lo Barack engu-vice president wakhe, sibona ungathi uzophusha i-same agenda efana laleyo two-state solution.
Yena umongameli Joe Biden ubona njani indlela aphatha ngayo ubudlelwano lamanye amazwe okuthiwa i-foreign relations ngesilungu? Uyaphumelela yini? Nangu siyabona akaphumi phandle kwelizwe.
UJoe Biden uzimisele ukuthi i-America ibuyele ekubeni yiyona ekhokhelayo ngaphandle lapha in terms of ukuthi ibonakale yona isiba yiyo elidayo, if I may put it that way, elidayo endaweni ze foreign policy. I-foreign policy kaBiden iclear, iyacaca, siyabona usebisele i-America ku-Paris Climate Agreement. Siyabona njalo ukuthi le agreement leyana leya edatshulwa ngu-Trump le-Iran, sibonile uBiden ezama ukuthi ayibisele i-agreement leyana ukuthi ibuyele in place. So uBiden I think uzimisele ukuthi i-America ibe involved on a serious note ku-international stage. Akalayo ingqondo efana lo-Donald Trump
put America first. I think Biden is serious ngokuthi America ibuyele ekubeni yilida ekhangelelwa kiyo ukuthi kusolve ama problems awomhlaba lo. Njalo siyazi ukuthi simbonile uBiden siba serious ngeRussia itshela uPutin ukuthi ayekele uku-interfere especially e-Ukraine lapho esibona khona ukuthi iRussia njalo isizama ukuthi iqale impi le-Ukraine. So uBiden I think u-serious nge-international affairs uzimisele ukuthi i-US ithathe space sayo as i-leader eyiyona ehlonitshwayo ngamanye amazwe.
Lo-ke umnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni yasedolobheni leReston esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlahlandlela wokusungula amankampani nokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho wakulumango. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.